zonke lapho elikhona iZimbabwe yonke jikelele. Lokho ukuthi akusetshenzisanizani ukuthi iyasitshaya, iyasirepa, iyasibulala, sibulala yizo indlala ezindleni, akusincedi. Asiphumeni sonke ngobuningi bethu, sike sibone ogawunti ukuthi imibhobho yabo iyadula sibe bangaki. Asingeneni emgaqweni.
Siyabonga
makhulu. Ukukhuluma nabantu laba kungeneni emgaqweni.
Ngilokudana nawo makhumalo esola uhulumende, yena la ekuhulumende. Isandle sisodwa kathi sisebenzisa naso, kusebenza kuphoshelwana. Yikho ke iparlamenti layo ile role enkulu ekusebenzeni kwale hulumende ekhona. Yikho makhumalo beyingxenye bengatshiyanga bekhona phana besenza umsebenzi onjalo, umsebenzi wesizwe. Okunjalo, into edingakalayo la ukuthi sihlanganeni njengesizwe Zimbabwe, sivumelaneni ukuthi ukhethe lwadlula okwakathi sisukukhangela siyeni phambili, sivumeni nokuthi bawumnankaba ngupresident owakhethwayo ukhetho lwadlulileyo nganxa abanye belenisolo lokhu nalokhu, but ukuthi ilizwe liqhubekele phambili, kube ne-order, kube nento emthetho elandelwayo yelizwe, kube nokuthi nxa omunye ebusa kuhambe kuhle konke kuhanje ngendlela efaneleyo. Asihloniphaneni ngokuthi sivumelaneni ukuthi hhayi ukhethe lwedlule, asikhangeleni phambili uze kube nokudla ethebulini ebantwini embulini zonke.
Kodwa-ke ngiyekubaba usecingweni khona manje.
Akukanto engenzakala ukudlula nokuyenzakugaqeni nganingoba uyakhumbula ngakusa kudala sikhathi zusu singakamthathi abantu babezithukisa ngakemthathi lizweni nabantu abamnyama, kodwa labo khonaumuyenzisi kuqakathekile ukukhuthukisa ngaleyo ngaphandle kusukuna ngingakufokeli.
Sathi ubaba uMasuku.
Yazi mfowethu, ngazikhuluma ngelizwe, ilizwe libulawa yibona laba abantu abasihambela amanga. Ngisiza ukuthi ngoba ngizazi ukuthi ubaba ugawule bahamba amanga, kodwa ngithi abadala bayathiwa bayaphosisa. Abadala laba balenhliziyo ezimbi kakhulu. Ngoba masikhangele ukuthi ilizwe liminjani, ilizwe lisile into zonke kazikho, njengokubona kwakho ukuthi nje liyake lingekho. Lapha akula mpupu, akula majesi, akula lutho. But umuntu angakutsho khonokho kulicala ukutsho, ngoba kuthiwa sekule task force 54 kathi vele libusani malikhethi lokuthi liliphi into eyi-1. Kathesi abantwana bayalitshela bona ngikwabo ukuthi i-education isezandleni zethu, sifuna imfundo yethu, ngoba kathesi abazali sikhipha imali eziningi. Sesikhipha imali eziningi abantwana bayehlala, hathi ukuthi bathanda wabo amatisha akatholi lito. It's common and it's known by anyone ukuthi utisha la uhola anything less than 20. I-school fees zifuna 7,000. So ubone ngani into zakhona, abantu abaney'ngqondo bakuhambisa kanjani?
Sizanika-ke ithuba ubaba ugawule ukuthi aphendule abantu.
Ngibona kunesibande esiqatshileyo la esenze into leyo, ngoba abantwana abangayenza into njalo, abantwana abanjengama-yunivesithi lapho kulama-union khona nanilani ama-students nanilani, but ma abantwana besikole ama-high school, hhayi ukuthi bayenza into njalo, kulo muntu oqoqileyo ukuthi kwenziwe khonokho.